Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazo omuhle ku Studio 7 ngesonto mhla ka 15 kuMpalakazi 2024. Igama Muntungameli Nkomo ezihamba phambili.
Abantu abanengi wokuqala ukuthi imisebenzi yabaphelela. Abantu abasemsebenzini bathola ukuthi less than 10%. Abantu abanengi bazama ukusebenza endebengena kwi-informal sector.
Inengi alisoze lenelise ukuthola indingeko zekhisimusi nemfanelo lonyaka ngenxa yokonakala komnotho. Kujo inhlanganiso yezisebenzi iZCTU
Elizabeth selilamandla nje amalutshwana izulu lakhona ukuthi yithi liyafika selizulu nje elihle eliletha amanzi.
Umumo wendlala uqhubeka usiba mubi ngamandla elizweni ngesikhathi abanye sebethembele kusikhukhula seCyclone Chido ukuthi siza kuza lezulu. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi izisebenzi ezinengi zilahlekelwe imisebenzi lonyaka. Okuzadala ukuthi inengi lehluleke ukuthengela imindeni indingeko zekhisimusi. Ithi amafekithali amanengi ebedonsa nzima ngenxa yokonakala komnotho lokusilela kwamagesi elizweni. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi.
Impilo yesebenzi inzima kakhulu. Lapha eZimbabwe kathesi abantu abanengi wokuqala ukuthi imisebenzi yabaphelela. Abantu abasemsebenzini bathola ukuthi less than 10%. Abantu abanengi bazama ukusebenza endebengena kwi-informal sector. Uthole nje behelela abantu benkosi ezitaladeni bethengisa itamatisi, bethengisa ibhanana bonke. Kodwa eqinisweni lalo othengileyo kala mali angathi wayitholayo. Manje ukuthi athenge asuke abagijima athengele abantwana isinkwa. Yiloko esithi thina kusuke esandleni kusiye emlonyeni sokuphelile. So ke labaningi vele lokuya emakhaya kuzabehlula ngoba umuma wakhona unzima phandle lapha abezisebenzi zidonsa nzima. Ikhefu lalonyaka lekhisimusi ebantwini abaningi iqiniswe kuzaba likhefu elisekhalendeni ukuthi yebo sekukhisimusi sikhanele kube yikhefu ukuthi sibokoze abantu bazakhona abanye futhi abaningi enza ukutshela khona ekunanzelelayo. Uzabona vele kuphithizela umuntu othengisayo laba vele abathengisa ezitaradeni bazabe bekhona ezitaradeni. Abasuke bebelesikhathi sokubana begijima bethi bayangaphi bayakwenzana leso sikhathi asuke babe naso ngenxa yokuthi imali ayikho.
Umnyaka ozayo ubona uliphathelani njengezisebenzi?
Sibona ngathi kuzaba nzima njalo abantu bakhaya bentweni u-2025 nalo abantu badingele school fees sebeqalise kathesi abantu. Nxa sibona thina nxa uhulumeni engatshintshanga ama-policies akha nalasi kuloko kube le-production even u-2025 khanye esisebenzini kuzaba nzima ngoba le mali abantu abayiholayo ikhathana kakhulu lale mali ekhangelelwe ukuthiwa yi-poverty timeline ikhathana. So kuzabe lula ubunzima sabe silabo njengezisebenzi njalo njengabahlali beZimbabwe.
Umnumzana Ambrose Sibindi yisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU.
The Voice of America, VOA.
Isimo sendlala siqhubeka sisiba sibi ngamandla eZimbabwe ngesikhathi inengi selilahlekelwe lithemba lokuthi izulu lizakuna kulinywe ukuze kwenqatshelwe enye njalo indlala ngomnyaka ozayo. Abanye sebethembele kusikhukhula seCyclone Chido esibikwa silakho ukuletha izulu ezansi ye-Afrika kusasa langolwesibili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Umumo osiwubonayo ezabelweni lapha ayikawumhlanga njengoba abantu abaningi besitsho isikhudumezi lese besesikhona amaviki amabili adlulileyo asesiphazamise kakhulu inhlelo zabantu kugoqela abantu abalima izilimo kuhlanganela labantu abagcine izifuyo. Iningi lethu abezifuyo besizitshela ukuthi hawo ngalesi sikhathi inkomo zizabe sezizitika etshanini. Kodwa nje ungathi uyahamba ezabeleni eziningi, hhayi kuseseyinkwali sibili kuloye kumhlophe akulala utholuhle. Njalo endaweni eziningi abantu abakaphumi ukuthi bayedwebadwebe emasimini. So umumo kaumhlanga.
Usalalo yini ithemba?
Ithemba kalibulali, siloke silala ithemba lokuthi izoba khona inguquko. Nxa sithi siyananzelela sithola ukuthi sokuvele izulu elilolake liyisikhukhula bathi cyclone esikhangelele ukuthi lizathi liwela phezukwe kweAfrika kuhlangothi lweTheningizimu Afrika lizabe selilamandla nje amalutshwana izulu lakhona ukuthi kithi liyafika seliyizulu nje elihle eliletha amanzi. Sikhangelele ukuthi mhlawumbe ngempela viki ezinye indawo zelizwe leZimbabwe zingathola izulu elivela kuChido. Asazi ukuthi kakhulu kweLamandebele ukuthi lizafika na izulu lakhona. Ngathi siyakhangela njalo kulalokho ngesikhwa bathi intertropical convergence zone, izulu nje belingani liyalela phezulu kobo equator. Kodwa izanusi ziyathembisa ukuthi sesibanga ikhisimusi langaphetsheya kwa ikhisimusi kungaba lenguquko sibili ukuthi siqale ukubona izulu.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima.
Zimbabwe.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Yalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lo mnumzana Dominic Vundla owenhlanganiso yeChefunye Social Association abayibo abaqoqa umkhosi wabatsha okubukuza izipho kumbe amathalenta abasakhulayo.
Kamalungiselelo kanye lezinhlelo zethu uhamba kahle abazuba bekwazi ukuphatha lo mcimbi noma sethabangenelayo kulo mcimbi esibabiza ukuthi ngama categories baqala kumnyaka engu-16 isiya ku-24. So yibo abantu abazoba belindelekile ukuthi beperforme ngalelo langa. Futhi abazoba belindele baqala eminyakeni engu-16 kusiya ku-24. Futhi labantu ke abakhona manje abangabalindela noma amaface abangawabona noma abantu abangawabona bangu-17 sihlanganisa wonke ama categories ethu ngezindawo nezindawo. Sisazoba lamanye ama talent show ngokuza kwesikhathi futhi siyabacela laba abacashile emakhoneni noma abathi bashiwe ithuba libathiyanga bayaqhubeka bethintana nathi bebhalise masihlele eminye imicimbi labo sibafuna.
Kuyini elikhayele lokuthi kwenzakala ngalolu suku?
Singakulindela kakhulu mhla ka-28 kuMpalakazi ukuthi kuzoba kulo mcimbi omkhulu kakhulu ohlanganiswe yile nhlangano egoqela izinto zama-arts kanye lezinto zama-culture. iChefunye Social izobe ikwenza lokho endaweni yaseChefunye Primary School lapho sizoba silindele khona abaculi abasendaweni ikakhulu emaphandleni lababhali bezincwadi kanye lababhali bezinkondlo. Ayibo abantu abazoba betholakala kulowo mcimbi.
Inhloso ekhona lapha ngeyani? Kuyini elihlosa ukuthi likufeze ngokuqhuba uhlelo lwabantu lolo?
Inhloso yethu noma singathi isifiso sethu si-association sibone kakhulu ukuthi abasekhaya abasemaphandleni imisebenzi yabo kayibonakali noma sithi baphelelwa yithemba ngoba abafinyeleli kulezi ndawo abafisa ukuthi befinyelele kuzo. So thina njengenhlangano yamahara esikwenzayo lokhu ngothando langomusa sithi sikwenze sibayenzele nabo sifisa ukuthi sibabonise ukuthi lokhu abakwenzayo kubalulekile futhi kunosizo futhi kuyakwazi nokutshintsha impilo Xhosa because sike sabheka kakhulu ukuthi izinto zama culture and arts futhi ziyancedise kulusani ekululiswaneni nemikhuhlane kakhulu lebebethekayo kulamalanga ebizwa nge-HIV noma kudlamo oluqhubekayo ikakhulu ebantwaneni abasakhulayo and then nokudrop out isikolo noma ke esingakubiza sithi kungahlani phakathi kudala lomncane. So ngokugqugquzela izinto zama arts and culture sibonela ukuthi bazokwazi ukuthola isikhathi sokuthi bezazi futhi bebebona ukuthi yini abayithandayo yini abafisa ukuyenza. Ngokuqhuba le nhlangano sibabonisa uthando futhi sinethemba nokuthi nezinga labantu abahambela emcimbini eyingozi noma izindawo noma izinhlangano eziletha ubungozi noma ukungahloniphani phakathini kuzazama ukuncipha noma ke lokukhuphuka kwezinga lomkhuhlane HIV. Lokho sikutsho ngoba lapho siyenza khona inhlangano noma lapho esiyenza khona amakusi singabali ukwenza imicimbi lapho esihambela khona endaweni zasemakhaya siyabakhuthaza futhi kakhulu siphinde futhi sibafundise ngokuziphatha ikakhulu labo abasasebasho.
Uhlelo lwabatsha lolo lwamukelwa njani ngabadala bathini ngalo?
Basamukele ngezandla ezimhlophe kakhulu bayijabulela into esiyenzayo futhi ke sithanda ukubonga labantu abafana labo Mensi Mvundla abalobi bezincwadi ongumlobi wethu omkhulu kakhulu nje osinikise isupport noma sithi osinikeza uthando wasikhombisa ukuthi inhle kakhulu lento esiyenza njengabatsha inhle kakhulu into eyenziwe yizasethi.
Kulabo abangafuna ukuthi basebenzisane ndawonye lani lingafuna ukuthi basebenzisane lani njani njalo bengalixhuma njani ukuthi baphatheke kuleli hlelo kumbe ukuphatisa ngezinye indla ezeneyo.
Sicela kakhulu nje ngabantu abahola ama organization noma ama program noma ama association noma abanamandla noma abanama connections ukuthi besincedise kakhulu uma kufika endaweni zama partnership or ama sponsorship or ama donations ukuze le nhlangano yethu esiqalileyo njengabatsha ingaphelele emoyeni noma ingagcini mhla ka 28 kodwa iqhubeke siya phambili. Inamba esitholakala kuyo 24 hours ithi 0782764206 0782764206 noma besondele endaweni ebizwa ngeChefunye Primary School indawo esecholojo ke.
Kuhlelo lwabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Dominic Vundla owenhlanganiso yeChefunye Social Association. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngudaba kancube. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lwabatsha lienelisa ukusithinta kunombolo esithi +12023947156.
Sivonge utaboka ncube ngohlelo lwabasakhulayo.
Sigcina masiko kwethu
owenze
usenziwe
kweza masiko. Namuhla sixoxa ngodaba lokusilela kwezulu. Endulo bekusithi kungelazulu ihosana ziphume ziyelicela enjelele. Kodwa kusasiza yini lokhu namuhla njengoba umkhathi usuguquka i-climate change? Sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo.
Yekuliqiniso ukuthi indaba ye-climate change indaba yabantu abakhangela ngeze-science. Kodwa leyo climate change yenzakala phakathi kwabantu, kuguquka komkhathi kwenzakala phakathi kwabantu. Kodwa abantu ukuthi bakuzwisise bafanele behlukanise phakathi kwalokho kuthiwa i-weather, ukuguquka komkhathi endaweni ethile ngesikhathi esithile. Kuze kuthi i-climate indlela umkhathi oguquka ngawo ngemva kwesikhathi eside iminyaka ethile kumbe ingaba ngamajumi amathathu. Ngakho kuqakathekile ukuthi sehlukanise phakathi kokuguquka komkhathi ngendawo ngendawo njalo lokuguquka komkhathi ngemva kwesikhathi eside. Lapha eZimbabwe indawo eveli chisa eveli womile. Nxa ungakunanzelela kakuhle ngenxa yokuthi ikuguquka komkhathi into ekhangelana labe science ayinaze intshintshwe kangako ikuya enjelele. Kodwa ukholo lwabantu abalalo ukuthi bangaya enjelele izulu liyana. Ngakho kokubili khonoko kufanele ukuthi abantu bakuzwisise ukwehlukana kwakho lokusebenzelana lakho ndawonye kwakho i-climate change lokuhamba bayecela izulu enjelele ngoba leyo impilo yabantu njalo kulukholo lwabantu akunaze kwekele ukuthi kwenzakale kodwa akunaze kuvimbele intuthu lezi ezisuka zivalele ukuchisa zenze kube lokoma njalo kube lendlala
siyake sizwe njalo abanye nqa umkhathi unje izifuyo lenyamazana eziningi zifile bakhuluma ngokuthi kuyaphunywa kuyedojwa amathambo achiswe kwenzelwane
nqa kulokoma kungalazulu kukhangelelwe ukuthi kungaba lendlala abantu esigabeni babekhumbule ukuthi abaphansi abaye babakhokheleyo imimoya izondile ngakho babefanele ukuthi bahambe bayekwenza izinto ezithile ezokuchelesisa imimoya ukuze izulu line induna ngesigaba ngesigaba isiyaziswe izanuse ngendaba yokuthi umkhathi ukhanya ingani awuthembisi ukuthi kuzakuba lezulu bekhangele izinyamazana ngokuzala kwazo ngoba nxa zingazali yabe kutshengisela ukuthi engxenye izulu kalikho bakhangele izihlahla ezithile wabonakale lazo kazibi lamahlamvu njalo kazizali ama izithelo so kutshengisela ukuthi akusoze kube lezulu laba abakhangela ngokomkhathi bazisa induna ukuthi hey limukani ngoba kukhanya ingani kuzakuba lendlala induna ibisibiza abantu babuye enkundleni bahlangane ukuthi babonisane ukuthi umumo unzima ongakanani ngokwangaphambili njalo abaphansi abachelesanga indawo ingcolile ifanele ukuthi lungiswe ngakho baphuma baphume ijumu akula muntu osala ngekhaya bonke baphuma bahambe bayegangeni bedojwa amathambo kwethulwe izidleke zabothekwane kuchiswe izihlahla ezawiswa ngesikhathi kulezulu zichayela izulu inkosikazi konke lokhuyana zichiswe njalo zichelwe babe khokhelwe izinyanga zesigaba ukuze indawo ihlambuluke lanxa belambile nxa behlaba inyamazana khona legangeni idlelwa egangeni ihliphelele khonale uthwaye kwebula inxoza esindebeleni ngesikhala ngambona ngani bathi babe phume itenela ngakho into eqhakathekileyo phakathi kwabantu kulukholo lwabantu ukuthi nxa abaphansi bezondile kufanele ukuthi kuhlanjululwe ngakho ukuhlambulula lokhu ngokomuntu wonke akula muntu osala ngekhaya
umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo uyingcwethi kwezamasiko Uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo kuba yinhlanhla kuba lithamsanqa elihle ukuhlangana namhlanje sesiwugoqa umnyaka ka-2024 sesiya emaphethelweni awo sikhangele emuva lapho esivela khona sikhangele lapho esikhona sikhangele lapho esiya khona kuvuselela umoya namhlanje ke sizakhangela encwadini yokuqala kaSamuel sahluko sesikhombisa indima yeshumi nambili Samuel uqala isahluko ngesika 7 verse ngelika 12 ufundeka kanje uSamuel wathatha itshe walimisa phakathi kweMizpa neSheni waqamba igama lalo ngokuthi iEbenezer ethi kuze kube manje uJehova usisizile zihlobo zami ezithandekileyo ngaza ke ngilandele imbali yokuthi kwakuhambe kwathinthini kuze kufike kuleli banga kodwa amazwi angithintayo mina yila akhulunywa nguSamuel esithi kuze kube manje uJehova usisizile ungayikhangela kuhle indaba le uzabona ukuthi abantwana bakwa-Israyeli babengene baphuma phakathi kwezimpi ezinzima kwiliwa lamaFilisti thina lathi umnyaka ka-2024 lo silwe ngamunye ngamunye lezinto eziningi esihlangane lazo ezinye bekuyizimpi zakomoya ngaphakathi kwethu idungekile iswele ukuthula ezinye imizimba inyama ibe buthakathaka yagula yaswela ukudla yaswela amanzi yaswela izembatho yaswela konke okumele kwenze umzimba wethu uqine naphakathi besihlutshwa ngokuhlupha sihlutshwe ngabantwana sihlutshwe ngabomndeni sihlutshwe abomkethu sihlutshwe yibuhlukuluzwa izinto eziningi siswele amanzi ikakhulu laba abahlala emadolobheni siswele logesi abahlala emakhaya amanzi lawa bengekho izifuyo ziphelile kodwa ke abe sesithi ke uSamuyeli sebone ubunzima bonke lobabantu abahlangane labo abe sesithi kodwa inyama lomphefumulo kusesendawonye abe sesithi kuze kube manje uJehova usisizile thina esisalalile sisizwa leli lizwi abanye bedlule ngobunzima bempilo kunalomnyaka esesiyawugoqa wena lami nxa ulalele ngalesi sikhathi usaphilile mbe ngeuJehova uthi Ebeneza uthi kuze kube manje uJehova usisizile kuze kube manje uJehova ungisizile ngalala ngingadlanga ngaswela lokhu lalokhu ngaswela imithi ezibhedlela ngaxhwalelwa ngabantwana ngaxhwalela ngengihlala labo ngabona le mihlolo ngamehlo ami ngacabanga imicabango eminingi ngadubeka abanye baze bangenelwa imikhuhlane ababengelayo lokuthiwa ngo-BP lani kwababamba kodwa namhlanje ngalolu suku kumele sithi lanqabe kunjalo Ebeneza uNkulunkulu sisizile saze safika lapha sithemba ukubana sesithe Ebeneza siyabe sisitsho ukuthi kasisizwanga ngubani yebo abantu babe bebuyile bawunika uyimputshana bawunika amanzi bakwenzela lokhu lalokhu kodwa konke lokhu abantu bakwenza ngubana laba baseselamandla avela kuNkulunkulu Ebeneza Ebeneza uNkulunkulu sisizile kuze ube lapha asimbongeni simdumise izikhathi zonke ngoba nguye umnini mandla wonke salibonge lidumise igama lenkosi lasikhuleke Ebeneza Jehova omhle Ebeneza Thixo wami usisizile kwaze kwaba lapha amen
Sibonge umfundisi Thande Nkosi-Ntimkandla ngohlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo sixoxa lo Johannes Nkonzo yena owake wahlupa emdlalweni wenguqu ekuqembu le Highlanders. Ungqwele Dube usipha lolu daba.
UJohannes Ngotso ngomunye wabadlali abake badla ubhedu bedlalela iqembu elimela eleZimbabwe kwezenguquela ama-Warriors kanye lele Highlanders. UNgotso wayesaziwa kakhulu ngabalandeli ngamagama abalisa elithi Signature General kanye lelithi Chisa wafunda emzilikazi high school koBulawayo. Lapho aqala ukuzilolonga ukugxilisa isiphiwo sakhe sokudlala ekuma-juniors eBhosu.
I was sharp cool and then competition akona it was too much. Junior police akona I think it was strong right cool. So then kale kola para woman juniors under 15. And then udlala ku first team and then that's classing the 18 years.
Esephothulile waya kuqembu le Highlanders elikhulela ama seniors. UNgozo wadlala ngobuciko obumangalisayo futhi wayesithe ngabamba ebhola enze izimanga. Uvungame inkundla eBarber Fields sengathi yayingadilika kungabi indaba zalutho. Wathatha izicoco eziningi edlalela iqembu leli ikakhulu ezeCasilaga Premier Soccer League kanye lalapho esengumqeqeqi.
I've got 4 championship Highlanders. I promoted Sevante Rovers in 2016. I'm a head coach. I promoted PCC as assistant coach. Now I'm coach of Division 1 Atachi. I'm a head coach, but as I supported, but it did very well. I'm a player of the Highlanders in 2002. ngaba yi-second runner-up kuZimbabwe Soccer Stars of the Year, ngaba ngi-second runner-up 2002. I played national team, we are the first guys ukuthi Zimbabwe qualify AFCON. The first time is Zimbabwe qualify, I was part of that team, but unfortunately as I can't play ngale qualifiers, but my games weren't qualifying, I played all of the games.
Ungozo wadlalela amaqembu atshiyeneyo futhi useke waqeqetsha ambalwa.
Ngadlalela i-Islanders, ngadlalela la kunjiwe Sundowns, I played part especially ngendaba wa 16 and 17 years tinjiwe Sundowns ngakapronata from 2002. Ngadlala wa-Islanders ama-juniors, ngadlala wa-Roosters ama-juniors, ngadlala wa-Islanders first team, ngadlala ku-Bantu Rovers. I think yama-team angadlalela la kuphela la.
Ungozo leminyaka yokuzalwa ngamachumi amane lane 44 ukhala ngokuthi umdlalo wenguqu kakhulu wabancane awusafani lo wakudala. Utho okunye okubangela lokhu yikwanda kwezidakamiswa eziphazamisa abasakhulayo.
Cabanga junior police ayisaqhathekanga kakhulu ngoba thi siyakwazi ukuthi junior police liwadlalela ama-games. Uzathola ukuthi ngcina kulama-cups akulani even lamanye ama-teams amaningi. I think financial abantu abaningi abalamali, ama-teams amaningi ayisayenzi okuright, but junior police ahleke qhathekele ngoba yikho kuqalela khona i-story sonke sabafana ukuthi bedlale njani. I think i-challenge esiyifisa these days, especially into ama-drugs, abafana sifisa sifahlale be-occupied.
Ungozo uthi udaba lwezidakamisa solumenze wasungula imincintiswane wamaqembu abasakhulayo wenguqu ozadlalwa kulinyanga, kodwa uthi kakahleli yamalanga lemidlalo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingungqwele Dube.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa. Namuhla sihamba lensizwa edabuka eKhezi ezibiza ngokuthi geza likamanyoni. Lapha iphethe idlaladelayo elitsha. Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ya umculo wami uyatholakala nje eqala ukungena kuvikileni leli ku-online ku-YouTube naku-Spotify uzawutholakala khona. Inamba engitholakala yiyo ngitholakala 0837975 42 ngokucula ngicula ngise-Johannesburg elokishini lase-Diepsloot.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngicela nje isupport ubalandeli, ngicela isupport impela enkulu kakhulu ukuze ngiqhubeke ngenze into ezahle. Ngicela isupport impela kakhulu ubalandeli ngokodadewethu nabazali bethu ukuthi besiyiseke kulo mculo siwenza ukuzithola amandla ngicela isupport.
igeza likamanyoni lisivalela uhlelo lwethu. Ayike kwanele mthwakazi omuhle, asidibaneni kuhlelo lunye kusasa. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yinawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.